So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lejona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 5 kuNcwabakazi 2018 ngintungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayahumana abantu naba. Yasinqa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu. Yibo abathuma abathikathesa umsota lo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho. Babuye bamthatha bahamba naye.
Ukufuthelana kuyaqhubeka eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho mahlayana nje.
Kanye ukuthi abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayo singathi isikhombisa. Kwasokuza ukuthi iConstitutional Court ibisehlala phansi ibe zethola hayi.
IMDC Alliance ikhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukufuthelana okubi eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho lona elibikwa lihamba lichaya abantu mahlayana nje emalokitshini. Lokho kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa libutho njalo ngolesithathu ngesikhathi abasekeli be-MDC Alliance besola impumela yokhetho ngokutshengisela ezitalateni. Imifanekiso esiyibonileyo iveza abantu abatshaywe baba manxeba-nxeba umzimba wonke. Le yinto esole kakhulu isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo. Yena onqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente.
Into leyi ezakalayo ukuthi amasosha ahambe ichaya abantu kuyinto esizisa ubuhlungu kakhulu. Sahlukuluzwa thina okwesikhathi eside okuthi sizagcina singasayesaki ukufa kwakhona ngoba yiyo injayelo yethu. Amasosha kabafuzanga babuye ukuzahlukuluza abantu ngendlela abayenza ngayo. Ngumsebenzi wamapolisa ukuthi bamenteli law and order. Abasotsha nxa sebizwa ngubani obabizileyo ukuthi khona babuye bazosihlukuluza ngendlela abasihlukuluza ngayo. Osokutshengisa ukuthi khona ilizwe leli nabantu basemazweni fuze babone ukuthi izanu yizanu kayisiyatshintsha. Yikho okukhona lapha. Bayahamba kathesa abantu balileyini abaningi okusezisabisayo lapha. Kodwa yazo abantu abesadake nabaye-Africa Union izinto ziright. Angazi ukuthi kibo nxa kusifa abantu 2000 yibo abathi khona sokuphiwe nxa kungafa wane kakufiwanga. Ngapha thina ingazi umuntu wane afe asikufuni vele asifuni nakuzwanana nakho abantu abanjalo kasizwanani.
Iziphathamandla zebutho zibikwa zisithi amasotsha achaya abantu la ahlukuluza uZulu weHarare kayisiwo masotsha oqobo izigebengu nje. Uthini ngalokho?
Bayahumana abantu naba. Yasinqa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu. Yibo abathuma abathikathesa umsotsha lo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho. Babuye bamthatha bahamba naye nephuma yabo. Bayangaphi naye nxa kuyikuthi khona ngabantu izigebengu nje ezihamba ziganga. Babathethe ngaphi? Bayathatha abantu besiyachaya abantu emagangeni lapho. Bakhawa ukuthi khona thina siyisithutha sikwazi into esiyenzayo lapho. So into ekhona lapha yikuthi kufuze abantu bezimpavu simanyane abalimalayo abahlukuluziweyo abanehlobo ezifileyo ukuze simanyane andisu abantu laba bezimbabwe defence force lorhulumente ukuze sibasuwe.
Umnumzana Peter Moyo unqobe kukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele ePhalamende njalo ngowe-MDC Alliance. Sixhume njalo ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma laye osole ukuziphatha kwamasotsha.
amasosha akumelanga ayifike esigabeni sokuthi wona asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kumavideo njengalwana umsosha engihambane edula direct ekhombele abantu abagijimayo abangahlomanga bona yena kodwa wadubula direct kibo abanye bangingabona bedubulala phezulu okutshengisa ukuthi babesethusela nje okuyiko esingakuvuma kodwa ukuthi udubula abantu direct ubona bengenazikhali zokubisela usuka kudisa ingqondo ngoba mbona ngantwa sosuka yikubulala ke lokhu akusiko kulungisisa ngoba umsebenzi wamapholisa la masosha yikugcina ukuthula nokuvikela isizwe hatshi ukubana kubulawe isizwe. So nxa bethenza kunoku abakwenzayo hhayi asingeke sakusikela kulunganga akumelanga bahlukumeze abantu kumele kube ukufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bexabana hhatshi ubana kuhlukumezwe abanye kutshaya abanye kubulawa abanye lokho mina kangivumelani lakho ngempela ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu kumele sihloniphane njengabantu sifunde futhi ukuzwelana nokutholerethana ma imbono yethu ithiyeni.
Abaningi bayazibuza ukuthi umnankakwa njengoba ehlezi ejumayela ivangeli lokuthula kungani engawamisi amasosha lawa kumbe abotshwe.
Amasosha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezi-operator bebodwa ungathola kwabantu kona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi kona uhulumende okababa umnankakwa ugconwe. Kodwa-ke mina into esengiyifisela kuyona nxa sokuphumula egcekeni lokhu sesifisela ukubona ubaba umnankakwa ethatha ama-steps okuthi akulungisise lokhu once and for all.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu-PF. Kusenjalo usenetha weMelika umnumzana Cory Booker sesole kakhulu ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasotsha. Embikwena wethu le nkundleni yeTwitter uBooker usole njalo ukuzingelwa kukamnumzana Tendai Biti OMDC Alliance ngamapholisa kanye lokuhlukuluzwa kukanina. Ephilithane khona amalunga edale lephalamende agoqela unkosikazi Kate Hoy sekhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angemukeli impumela yokhetho leZimbabwe ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo. Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Kubika intathelizindaba yethu ubathabile Masuku.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso umnumzana Lovemore Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunendwa ne-evidence yama V11. Ma V11 ane-candidate yesi yangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhothi kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa ulama-V11 afana lawo wonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwathulileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeki.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisitshiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingamachumi lane. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Bakla Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
Phawu ukuthi abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayasingathi isikhombisa. Wasokuza ukuthi i Constitutional Court ifisihlala phansi ibize thotha hayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni. Lokhu ke sokuza ukuthi ngemva kwe 14 days akucala ezokuthi kuzwakale i Constitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshwe uba ngupresident 48 hours after.
Abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akhwezeke udaba lolu enkantolo kuliviki. Lanxa abanye besithi kabalalo ithemba ngoba imithethwandaba isebenza yeyamele kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe West Studio 7.
Yingu dibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Wobe. Namhlanje sixoxa lo Reinhard Ncube ongisakhulayo obencintisa kukhetho olusanda ukudlula. Yena obekhangela ukuba lilunga ledale lephalamende elobhengula Ncube constituency. Sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osanda ukunqoba kukhetho oludluleyo. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Umbuzo wami wokuqala, yini umbono wakho mayelana ngomongameli wethu omusha uEmmerson Mnangagwa?
Into engayitsho mina ngomongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa, ngikhangela from isikhathi engena kuba ngumongameli weZimbabwe. Nanoma ekhuluma bengibona engumuntu oqotho, ngumuntu ozimiseleyo, ngumuntu ofuna utshintsho. Kodwa ngibe sengikhangela ibandla okilo, ibandla leZANU-PF, le system engathi mina yisystem yeZANU-PF yatshengisa ukuba inkulu kulayo, inkulu kulezifiso zakhe. Nanoma yini oyifuna isystem endala, isystem abantu abangayifuni, isystem elokuncindezela abantu, isystem elokubulala umkhonomi, elobugwelegwele kakhulu, isystem enkulu kulayo edlula yena, edlula izifiso zakho. Ngakho ngikubona nje kuyinto enzima ukuthi egcwalise izifiso zakhe loba eguqulele lizwe, abantu bephile ngenjabulo, konke kube kuhle, lomnotho lizwe ube muhle.
Iningi labontanga belisekela u-advocate Nelson Chamisa ngenxa yokuthi ubathembisile ukuthi angangena esikhundleni sokuba ngumongameli wayezathuthukisa impilo zabo. Ubona ngani uMnangagwa uzakwenza lokhu na?
Ukuthi uzakwenza uMnangagwa ukuthi ethuthukise impilo zomuntu wonke omutsha, umuntu onkade ekhangelele utshintsho, kuba nzima ke ukuthi ngithi usengakwenza kumbe singakwenzi. Kodwa ngathi mina ngesystem yeZANU-PF, nxa engazange watshintsha isystem yeZANU-PF, watshintsha icabinet, wakhipha abantu abadala wafaka abantu abatsha, angiboni kusenzakala lokhu. Ngoba sikhuluma ngabantu abakhohlakele okweminyaka eyi-38, angeke wasigoqa sesiwomile isigogo. Sokungatshintsha yebo, ye umuntu owane guquka, umuntu owane, kodwa angiboni thimi yonke iguquka.
Uyazi mnumzane, ilizwe lethu okwamanje li-divided ngenxa yokuthi kulabanye abazondileyo ngenxa yokuthi babesekela u-advocate Nelson Chamisa, njalo babona ngani uMnangagwa uqilibezele kukhetho lolu. Njengomunye wabasakhulayo ozwisisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi basekele yena uChamisa, uMnangagwa kumele ayenzeni ukuze abambanise izizalwane zonke zeZimbabwe ezimsekelayo njalo lezo ezingamsekela?
Yakhona kuliqiniso ukuthi abantu bazondile, ikakhulu intsha, abantu abasakhulayo bazondile. Lokhu kubangelwa ukuthi abantu bengasafuni umbuso omdala, umbuso weZANU-PF. Abantu abasafuni ukubuswa ngumuntu abacabanga ukuthi useguge kakhulu. Okuya kuba ngelithi abantu basekele uChamisa, abantu bacabanga ukuthi kumbe bafila ukuthi iZANU-PF isibadisappointile, idlale ngabo. So abantu lapho, mina ngomunye wabanye ade begijima kulelu khetho ukuthi ngibe ngu-MP, ngumuntu omutsha, bengingena ezindlini ngikhuluma labantu ngibazwisisa ukuthi kathi vele bezwa njani ngombuso okhona. Into enginanzelele kakhulu ukuthi abantu bebengasafuni ipolitics leyendala, njalo becabanga ukuthi ipolitics endala ingasuka ngokukhipha uMnangagwa langokukhipha iZANU-PF. So lokhu ngoba abantu kathesi uzokwenza ukuthi ZANU-PF winile ya ele zihlalo eziningi eParliament ekwedlula MDC njalo uChamisa utsedliwe abantu bafile ukuthi no lapha siqeliwe sirojiwe isystem vele endala isisenza ekujayeleyo kathesi lizwe lidivided kanje I think isolution engaba khona the only solution esifunakala eZimbabwe lapha yikulubisa lolu tshintsho awuneke abantu wabahlanganisa awuneke abantu wayenza ukuthi bekuthande bethanda umbuso wakho ungazange wabanika into esebeyifuna kathesi into abayifuna abantu abasafuni ipolitiza nabasafuna izithembiso sebefuna utshintsho ngokwalo abalandaba lo muntu ungananzela ukuthi into le ayilandi umnankakho ayilandi noChamisa abantu bakhangele ikusasa labo ikakhulu intsha balwela ifuture yabo balwela ikusasa labo balibona seliphahlakele nje kathesi kunje
hhayi ngiyabonga Ncube bafethu isikhathi du nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Reinhard Ncube yena ubencintisa kukhetho olusanda ukudlula sixoxa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwanelo kwalamhla masidibane ngeviki ezayo olivalelisayo nguMike Hobe libe leviki elishukele
Siyabonga Mike siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke isilo Gibbs Dube
Sanela baba mkhulu babe lobola usenziwe manje kokove tunamasibabe
namhlanje ke uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokwenziwa ngamanye amantombazana aseyiwo ke asezidingela amajaha ukuthi kambe umuntu uqalisa ngapi esiya ngapi ngilethatha ngoba ngilomnumzana ezwa Jesus Banda kuzobuya ke lo nkosikazi sakhile line uMadube khona ngale ke bolsana ababili laba ke zincwethi kwezamasiko esintu baba Sibanda kunjani
ngiyaphila kunjani Dube
hayi impilo kahle Madube kunjani mama
ngiyaphila kunjani Dube ngiyabingelela lo Sibanda
hayi kuhle kakhulu ngizahle ngiqhaze ngawe ke Madube baqalisa ngapha amantombazana nxa ukuthi bezidingela amajaha uyaliphosa njani lezi
abaningi uyaqala khaya lesikhwama sokwala umuntu ongivaba ukuthi isikhwama esinjani abanye umuntu yabezifunela imali abanye uyabe vele kulabo mama laba abangahlalisekanga uyabe vele efuna ukuthi angakhala umuntu ongubaba bahla imagine so izinto ezisemhlabeni bakwanisa kwezinto ezinjengaleli lizwe engilo mina ngambona abanye umuntu ufice lokuhlala engahlalanga kuhle wazivutha nje umuntu ongumama i-attraction lana ukuthi ubaba uze cine ikhanyele intado ungamelanga ukuthi ngabuyise ibonile so bakwenza ngendlela ezijiyeneyo
ye Jesus wakwenza ngakho kona
Sokwenzakala kakhulu njengoba sisho ke uMadube lapha into ezakalayo lapha Dube ukuthi ke osisi kulezi nsuku benza lokuthi wayekuzimarketer awusafani nakudala abakwenzayo kathesi ukuzidingisela ngokugqoka kwabo bebangezigqolezane ziyathi mpampala zitshengisela labo hamba khona isigqoko sangaphansi nokusala ke imilenze egcekeni lokuthi ke balungisele ezinwele zabo balungisele yonke into khona kuyana okuningi kayise ukuthi kuthiwa yikugqoka kahle yikuzama ukuzenzela ukuthi ukuzithengisa emuntwini weyindoda Ngoba ke bayakwazi ukubana ke amadoda amaningi imizwa yabo ke ilula kakhulu. Ekuboneni umuntu onjiyana ke sewuveke kwangena enhliziyweni kwashaya phakathi sehawukela.
Kodwa kuyangizini Madube khonokho?
Ye, kuyenzakala bakwenza abomama phandle lapha. Mina sengike ngakubona ngike ngahlala kwenye indawo khona apha ngingakahlali lapha esekuhlala khona. Kulo mama nje wayethanda ukuthi ahlale nje vele azihlalele ntizile ahlale vele kungabi indaba zalutho. Waze wagcina yinilanga ngibuza ukuthi kati wena okwenza uhlale sowenziwa kuyini. Ayisithi hayi kulo muntu engimfunayo manje noma ngimkhangela ngibona ukuthi angamtshela kasoza engxenyazisise mpumbe ukuthi ngingahlala engxenya ngabe lokho ebona elokho ebona uzagcina esondela kube yinto nje ngicine esethandana laye kodwa into embi
nxazo kunjalo baba Jesus uyabe songazani ke phela songani akusalungana
abashiyananga kakhulu ke abanye ke sizo sisho ukuthi bonke abashiyananga nalana abathengisayo ngoba ke bonke kwenziwe lana abathengisa abambe ebusuku abathengisa imizimba yabo phandle sebefana nabantu balezi nsuku ngenxa yokugqoka lokuthi ethengisele singathi kufleta le ndoda ngabo umuntu ayebotheke indoda engayazi ukanti ke kudala mina ngangibona ke odadewethu besiye emfuleni besiyawukha amanzi ubona amadoda ebakhangela bona bengakhangelanga enganakile umuntu indoda izifike eduze ikhulumise hayi imkhulumise enganakile tubhuru umlomo ehamba aze ayefika-ke lapha ekhola engazanga akhulume nomuntu lwana amthithele umuntu kaningi okwesikhathi eside lwana usithi la icine sivume ebingelela aba kathesi-ke kuhlangana khonapho-ke Dube kuhle kuye emacansi ngalelo langa
khonokho-ke yikho phela Madube ngani kuyahlupha nxa sesigalane udaba lolo
uyahlupha kakhulu ngoba awungeke ukuthi ubone umuntu khonapho khonapho uvele sise wavuma ilanga lengakachoni sise emacansini ekuqineni futhi ngizagcina ingxenye lingena emacansini la lingazivikelanga useyavuka kusasa usuwumuntu ongakwaziyo ukuthi isemo salo kadulelelayo ngumuntu onjani engxenye akutshela athi hhayi angifuni just lo mkhwenyana wena engxenye awuguli kumbeni uyagula kusise uzavuka usubona ukuthi uyenza into engayisiyo ngokwehluleka ukubamba iminzwa yakho ukuthi uyibambe ungumuntu ongumama abantu abangumama nganithi abafunda ukuthi ezinye izinto siyazibamba uzibambe sibilus uyekelane lakho uyekele inature izenzele ukuthi umuntu ongubaba akulanda ayikhona ukuthi wena umuntu ongumama uzilanda umuntu ongubaba ucina usuwele engozini
yevala kulapha jesu
ye kodwa ke vele into ehluphayo emadube kulezi nsuku njengonako sela muntu okwathi ngiyawuthanda emuntwini abantu sebecabanga ukuthi icansi yiwuthe ngizothanda bongakhumbula lapho kwathi umuntu I love you kumbe ngiyawuthanda angeke uwuthole isikhathi zangikhona esiphila kuzo yikho kunje yikho abantu bezala amahlana yikho umkhuhlane igcwele
qiba-ke madube
asizameni ukubuyela esikweni lethu ube ngumama umama olerit owenza ukuthi noma labantwana bangamankazana bafunde ukuthi hhayi umfana kagijinyiswa ngumuntu ongumama abafana ngangcono alandele wena ayikhona ukuthi wena ugijimisa abafana so mama sibe ngomama bale kusasa eright ukwenzela ukuthi sifundise abantwa bethu labo bakhule bengabantwana bale kusasa elungile
yes malapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba Ezra Jesus Banda nomama-ke unkosikazi Sakhile Line Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelidala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu
Asambele madoda siyovota
Asambele madoda siyovota sivotele inkomo
Nansi isaziso esiqhakathekileyo kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz kongozelani ku studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni I studio 7 umsakazo wakho le yi studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Swanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabingelelana nkomo siyabingelela abalaleli sithemba abagcinakele sithemba abaphilile kundawana zonke abakizo
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje sizafunda umbhalo wethu umbhalo ojwayelekileyo kakhulu encwadini kaJohane ngosahluko ngo-14 uview indima yokuqala ifundeka kanje Inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe nakimi Sithola uJesu ehlezi labafundi esazi ukuthi uza yabethelwa usebhekanele siphambano Sithola uJesu esazi ukuthi esuka lapho uzaya eGetsemane uhleli labafundi uyadla uyabona uyabatshela ukuthi useza kuyanikelwa useza kuyakufa esiphambanweni lithi iBhayibheli babonakala abafundisi sebehlulukelwe bebhekane lobunzima lobuJesu owayekade sebatshele ngabo ukuthi yena uzasuka kibo abatshiye manje maye batshela ukuthi yena useza suka kibo kuyabadangalisa inhliziyo kuyabephula umoya bakhanya sebehlulukelwe abese tu Jesu mayekhuluma labo ebabona behlulukelwe uthi kibo inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe lakimi ngithanda ukukhuluma lamaZimbabwe kade abaningi bekade bekhangelele ukhetho esidlulekilo abaningi bebekade bekhangelele ukuthi kuzoba lotshintsho oluthile abanye bebelama candidates abakade bewakhangelela ukuthi azanqoba namanje sikhuluma kanje abanye lokho ebehlulukelwe kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngiliphethumezele izwi lenduduzo uthi uNkulunkulu inhliziyo zenu mazingakhathazeki into esidingayo njengamaZimbabwe esikhathini mase singale inhliziyo zethu sidangele ngenxa yalokuthi imphumela kade siwukhangelele kasiwutholanga mhlawumbe ngikhuluma kanje abanye lokho ebekade bekhangelela ukuthi kuzavuka kunje kuvuke kunjeyana kodwa akusabanga ngokuzinje ngokufisa kwabo ngithanda ukuthi ngiduduze ngikhuthaze abantu ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu nguye owazingcono kulathi sonke kanti amakhosi futhi inhliziyo zawo zaziwa nguye lithi iBhayibheli inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaNkulunkulu ikusasa lethu lihlelwe nguye bantu bakithi singakhathazeki uthi uJesu inhliziyo zethu mazingakhathazeki amapoliticians singawathemba kodwa kabathembakali ngoba labo ngabantu bangalithembisa lokhu bakusasa bavuke bengasakwenzi lokhu kade bekuthembisile kasithembelini kuJesu kasikholweni kuJesu uthena inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholo lakimi masikholwa kuJesu kasizukukhathala masikholwa kuJesu asizukukhathazeka masikholwa kuJesu lanxa kubuhlungu sidlule inkingeni ezibuhlungu lanxa sidlula kulokhu nalokhu ya masikholwa kuJesu siqhubeka lethemba lokuthi kusasa lingcono liyeza ngoba yena uNkulunkulu uthembekile wethembekile lo othembisileyo ukuthi asozukusithiya kakazukusilahla inhliziyo zenu masingakhathazeki maZimbabwe kholwani kubaba likholela kuJesu othena yena uyindlela leqiniso lokuphila akekho za kubaba ngaphandle kwakhe inhliziyo zenu masingakhathazeki thembani kuye yolo lidwala laphakade ongazukuguquka elithi izwi lenkosi abathemba uJehova bayofana nentaba uZiyoni engayikuzamazanyiswa lithi iBhayibheli uqalekisiwe lo themba emuntwini
akuyiphethe mfundisi
babona amandla wonke siyakhuleka ukuthi ngaleli zwi khuluma ngalo bawupholisa uphiduza inhliziyo babona amandla wonke usinikeza ithemba sikwazi ukukhangela kuwe sikwazi ukungasathembi amapolitician kodwa sithembe wena ngoba wena nguwe wodwa othembekileyo siyakhuleka ukuthi ubusiseke abalalela ubusisele abaphathi bohlelo usigcine usivikele usilondoloze usiphumelelise njengokwethembisa kwakho ezwini lakho ngegama likaJesu Kristu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhle lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi.
Baba ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe wena Jehova onomsa wonke wena baba wentantane wena ongela ukuthi umuntu akanayo imali osithanda sonke Nkosi emhlabeni ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova onomsa ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni ngesabi isandla baba ngaphumelela igama likaJesu ngiyakhuleka Jehova onomsa ngalesi sikhathi abanye ababengikhomba baba betha angeke ziphumelele angeke ezenze lutho uzokuzwana ngathi kuze kube nini ngegama likaJesu baba waseNazaretha okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi kwangiphakamisa Jehova onomsa kwangibeka kwesakho isandla ngakhanya Jehova onomsa ngaphumelela egama likaJesu wafafa eNazaretha.
Ingoma kaNothando Ndlovu ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kulilanga lesonto. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. amabutho abikwa iqhubeka ehlukuluza abantu eHarare njalo abantu badanile njalo bafuthelene ngalokho. Umanyano MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli enkantolo kuliviki. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngutungamili Nkomo. Asihlanganeni undaba zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.